sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesine mhla ka 16 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nazi ezihamba phambili inani labantu ababulawa yi-COVID-19 ngosuku likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kuchumilane 14 Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF kobulawayo izolo. Abahlali belokitshi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ababanjelwe umkhuhlane bazinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,367. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi i-COVID-19 ibulale abantu abaningi kanje ngosuku. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 46,378. Asebebhubhile bakhuphuke baya kunkulungwane ezine ezilamakhulu aphezu kwayisikhombisa 4,759. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 18,253. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumi lanhlanu 14,747. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokulwisana le-COVID-19 umnumzana uSenisipanda.
Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 okuthiwana yi-Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma labo emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, noma umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane, noma usubanjiwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhambe abanye besiyayenza ishopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Kudube sesilale ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa ngabazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imask ngendlela eqondileyo. Abaningi umuntu uyabe le mask kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitize lokugeza izandla basakwenzi, bayelokhu bebamba ubuso babo ngaphe thinte ezinye izinto. kodwa njalo abantu bayasondelelana kakhulu siyananzelela ukuthi kumbe kusemabhanga kumbe kulapho kushopwa khona kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana njalo sinanzelela ukuthi kulendawo lapho kunathwa khona okuwoswa khona izinyama emalokitshini ethu endaweni ezehlukeneyo abantu bayabeminyene bengalawo amamaski njalo bengalandaba lokuthi lumkhuhlane ungamemetheka ngakho siyacela abantu ukuthi kulokuthi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa asizinukeni amakhwapha kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo omkhulu okuphetha umnyaka njalo obukhangelelwe ukukhetha inkokheli entsha annual general meeting uchithwe ngodlakela ngabasekeli bezanu PF izolo. Umhlangano lo ubuqhutshelwa ehoteleni yeRainbow kobulawayo. Abasakhulayo laba babikwa betheleke bengasadlanga nkotshana, batshaya abanye njalo bawisa amatafula besithi abantu ekade besemhlanganweni lo kumele bachitheke ngoba kungumhlangano we-MDC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekhona emhlanganweni lo yena othi uzibonele ngawakhe.
Ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota ngibabone ngamehlo ami yibo abafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano abanye ngiyabazi abanye bathethwe abazihlalise kakatha abahlaliswe kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 u-5 ngu-5 street yeah 5 street
bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle
bathe abafuni kwenziwe into ze-MDC lapha kabahambe bekwenze bezenza kibo emashonaleni lapho ngabanye kodwa kulabanye kodwa behlanganisa izindebele lesitshona bakhona abathayiweyo kulo daka amadaka amabili athaywe ngamampama phambi wami ukhona othaywe ngempama ebuhlungu esibili ngikukhangele ngamehlo bathayiwe abantu izinto zifike zawisa izinto zehotelini okuluhlupho yikuthi i-rain bo izano iyakukhola ukuthi into yabo so uma zokuzenziwa izinto ehoteleni abathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi ngumhlangano we-MDC babuye becabanga ukuthi ngumhlangano we-MDC engakwaziyo ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo azama lokubisa amapholisa amanye kubuye ama-plain clothes bazama ukuleta amapholisa e-central so ngiyakucabanga bangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme wakuhamba adinga izigebenga zezandla.
Usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela?
Mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona kangazi ukuthi ungabe kuqhubekile lalobo ungaqhubeka kangikhothi kulezi nqumo ezingabe zenziwa ngabantu abaningi basuke bahamba so iningi labantu lisuke lahamba kodwa lokhu kungisibonela sokuthi izigebenga lezi ziyethuka ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023 mbona yinto oda ngibezwa nje ukuthi hayi abantu laba abalefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngayive noda mbezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu khona lapha.
Bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha Fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso.
Hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyile mbabonile abantu abachaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile anje asidlakela olubangelwe ngabantu odabe ku ADA ludlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala bakubhala hanti abantu be social media ngama analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonile ngaba bazi
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo utshele iStudio 7 ekobulawayo ukuthi abadale udlakela lolu ngamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition alwisanayo hatshi abatsha bebandla lakhe.
Izalo PF busy atesweni sesilela ukhetho lama provinces abantu ba busy basabalele kuma districts ba campaigna erinbo tshele sathi yasikadvani sidilize umhlangano esingayibathanga kuso
bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga eno lanxa nje bengabaqambanga ngamagama
ngabe abantu abazophela vele baqambe ngamagama kube le post efakwe ngu Pride Mkhono ilunga Crisis International bona bambe bathi bay coalition of crisis kumbe bazithi bayini into le kukhanya kule 2.6 million US dollars eyadliwayo so ekhethweni leli kube lama faction amabili and so kukhanya sokusobathi kule faction ezanqoba abanye bahle bafaka isignal kuthiwa kwangena abantu abaningi kakhulu ngibona ividiyo nje lapha kutwitter
ngezinye indlela udayi ngabantu be-crisis abalwisanayo abalwabodwa lina njengezanu PF alilani lakho lokho
thina silani lakho lokho zakufadela nje ama-screenshots la made ngiwabona nje lapha ku-social media ngxawule indlela zokuba kuxhuma Pride Mkhono ngizawuthola lokho ekhona kobulawayo nje hhayi bengibhola nje khona ama-sekis exoxa labanye abantu hhayi ukuzondile uganoni wabo ukuthi uthole ama-death threats antiyabona abantu babembaqambaze abantu be-opposition abantu bama-CSOs lawa ahambe ezana ancedisa abantu wona eyingamalunga e-MDC so thina ukuthi besifake edabeni labo ayi think the rest of time.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF sixoxela ekobulawayo. Abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo babikwa sebethwaliswe nzima zindwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale ama-asbestos njalo zibuye zidilize impahla. Inkundla ye-Community Podium yethule umfanekiso enkundleni ye-Twitter izolo oveza indwangu zihlezi phezu kwezindlu zingagqize qhakala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu siyakwazi ukuba nendwangu vele idlala njani. Khonapho ngakuzala lokhu kukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu sokule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisina amanzi azagcwala phakathi ezindlini. Njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziyangena even phakathi ezindlini zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi. So ke abantu bayakhala kanzima sibile ukuthi akusatshiya lutho phandle umuntu akanje ngathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe imigali yakuthi ayishiye phandle wesaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo. So ke izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni kufanele ukuthi nga lenzo zenzala emakhaya ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo ama-window panes afayo le mpahla zabancabe gesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zibulawa yilezi ndwangu.
Ugatsha olumele luluphathe loludaba iluphi njalo luthini?
Well, sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers. Kodwa siyakunanzela ukuthi ama-rangers nxa inyamazane sezihluphe kakhulu labo basebenza logatsha lukahulumende olwe-wildlife labo ukuthi bancedisane. So ke ngokunjalo imbiko isihanjisiwe izakhamizi ukuthi umasipala la yabona okokwenza esiliqiniso lokuba nakukhona okwenziwayo ngoba nxa kunganazethi uhlupho lolu soluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba nijile.
Ngaphandle kwendwangu lezi ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho kobulawayo?
Yezikhona ezinyamazana ezihluphayo. Sike sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu bebehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihleza endlini ingasaphuma kuyizilokhu izihlidlayela phakathi. La komasinya safonela bona bakamasipala, bona ama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa le nyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni zithwalisa abantu nzima. Ikakhulu kwale kubophumla south ukusiya ngapha kubonkulumane 12. Usehlisa kubo Gwabalanda emagogo north. Uyananzela ukuthi kuba la madongi ikakhulu futhi ephumula khona ngala madongi ahlukumeza abantu. Abantu bayacomplain bayakhala. Ingadi laphana bayalima amadongi ayangena adle. Akwezi indawo izimbuzi ziyangena zidle. Onkomo bayangena badle. So ke siyananzela ukuthi luhlupho solukhona lokuthi inyamazana sezibanenge edrobheni ngaphandle kwalezi eze inyamazana zendle. Laze neze ezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulamasotsha amabili afele engozini yokubhewuka kwemota yawo emgwaqweni osuka ePlumtree usiya eMakorokoro izolo. Amasotsha la ebelanda umhlangano kamongameli yemasoni Mnangagwa. INews Day ithi induna yemaswingo uChief Murinye usexwayise umongameli Mnangagwa ukuthi ulakho ukunqotsha kukhetho luka-2023 nxa engekela ukulwisana lenkohlakalo elizweni. I-Chronicle ithi uhulumende useqinise amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe njalo usekhuthaze abantu ukuthi bekele ukuhamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ekuseni. Nivuka njani? Hayi, siyabonga bakithi. Siyabonga. Sibonge nje zonke izinkulumo ezikhulunywayo, zizizwayo ngoba hayi thina indaba sidlala esuku zonke bakithi. Ibithi lizwe ke lisalithanda. Into uma ithandwa ithanda. Hayi ukuthi singama-politician. Hayi, silalela kuphela sibe yazi ukuthi kumi kanjani. Yini okuguqukayo, yini okulokhu kusiyaphansi. Izwe liyavuka na kumbe ilizwe lisiwe lisifa siyaphansi na. Hayi, sibonge laphana kulo mngane wami laphana omunye okhulume ngokuthi uzothi imigwaqo yalungiswa. Lami ake ngibe the big question enjalo ukuthi kathi limgwaqo elungiswa ilungiswa ngaphi. Labanye abantu yangizwe bejabula bethi imigwaqo siyalunga iyavulwa. Kithi bakithi siyasokola le Plumtree la. Kula mgwaqo olungileyo. Eni Plumtree liyanabona uma ikhangele ibhoda yesibili ubukhulu. Ene ingesibili ubukhulu yiyo futhi ibhoda yakuqala. Maybe yasebenza abantu kakhulu abantu belokuze abePlumtree baqala ukusebenza into ezifana nama-South Africa. Iboda kakhulu ukuthi angayiyo vele imigwaqo elungileyo lanodombodema labo-Tekwane Road leyana leleyo ebozimnyama le. Kodwa siloke sisahamba emigodini. So khonaphana nje uvele from usedorobheni nje is about maybe 50 meters ma uphuma nje iPlumtree uhle vele uqale nje vele ukuthwala nzima umgwaqo awuhambeki 50 meters imagine kolapho uyake siya kumakulela 200 and something 100 ks usho ukuthi ithole ukuthi manje siya ku-100 ks ngihamba maybe 6-7 hours wakwakubona ngabi khonoko hawu bakhithi imali zibhadala kangake emabhoda kodwa kodwa uyabhadala se-insurance ngiyani hayi lesixolele bakhithi man.
Sawubona nani balandeni baka Studio 7 njani lonke ngiyalizwa liyakhuluma kodwa yena nkani kodwa ngalomuntu othwa ngugawu lothi ufuna ukuvotela kwapha emathebeleni ndinoti hhayi laa nonto bela upane khonapho ndingabe jotsholo kumele ngabangaphi kwaphela upane umuntu lo ma lehlala imlane ekhuluma kwistudio 7 iinkulumo zakhe umnyaka lodlulee lapho wayeyikhuluma ngendlela enjalo yazi ngabona limvotela kathesi hhayi labe lehluleka lani angazi kathi kehlulani lani ke litshintsha amayitiro mani like litshintsha isimo mani awugawula azumuntu wokuvotelwa lo azumuntu wokuvotelwa lo mpela iinkulumo zakhe hayi zimbi enhlala izizo ezikhuluma ngumlaleli lapha ku-voice america ugawula azumuntu wokuvotelwa umuntu futhi zetshaya sihambe ehlala phansi ephumule mani ngawula nto ehlulekile phansi ulime emasimini
sanibonani sanibonani basazi bestudio 7 okhulumayo lowo nguthulano kondlovu enkayi kosikhubokhubo futhi ngiyaphinda njalo kunini sithumela amameseji lapho kabalwa lakho lapho sokungathi sokunenkitha bechabe futhi njenge-ZBC okuthiwa kubalwezamashona kuphela lapho-ke lapho sokubalwezesikhalangeni kuphela ezizibhalwa kwezinye iindawo azibalwa iincwadi zakhona zamani ubungcono benu lilinganise liqathanise kubuye kahle lizwe eminye imibono evela kwenye indawo sokungathi istudio 7 ngiyeplumtree kuphela hhayi yekani ukwenza kanjalo ngiyaphinda futhi igama lami nguthulani ndlovu kosikhubokhubo enkayi ngiyabonga
sanibonani sanibonani basakazi bakastudio 7 sanibonani nabalaleli bakastudio 7 ngiyabonga ngikholeni umzulu kamazwi kwadube emngcebeni wegwanda nesigodini ya kunzima ya bengilalele asakhe filimu omama bechaza ngendlela abashaywa ngakhona nge-Gugulawund omama abahlupheka ngakhona ngendaba ye-Gugulawund abantwana abafa begitshizwa amatrak esayidi ndasembembiswane ya indawo yayibuhlungu le nto leyo ngoba ma ubheka le filimu le ma ulalela inkulumo yabomama labo noma obaba labo ngoba kukhulumile omama kukhulumile obaba bengilaleli angiqadanga ukuyilalela le nkulumo le sheshe ngayicima ngoba kubuhlungu okwakusenziwa nguhulumeni wezanu kubuhlungu okwenzeka ngingazi abantu abanjengabogawule ma besizwa iy'nkulumo ezinjengalezi ma bebona la mafilimu esakhe filimu ukuthi bona bathini ngiyamuzwa ugawule manje uyakhuluma uthi yena ulwela ukuthi abe ngumphathi wezanu emathebheleleni nothi uyovotelwa ngubani ugawule ngubani kodwa umuntu ongavotela ugawule ukuthi abe ngumphathi kubuhlungu ngendlela umama lo akhuluma ngakhona ukuthi washaywa ngengodo bekhunyuliswa omama phakathi kwabantwana phakathi kwabakhwenyana phakathi kwabomamazala yinto eyayisenzeka ngendlela ma ngiyilalelisisa kahle indlela ababebashaya ngakhona kuseseyindlela laba ababebashaywa ngakhona efilabos ngesikhathi sempi mina bengisefilabos ngesikhathi sempi endaweni yasegankabezi amazanulazi bebeshaya obaba beshaya omkhulu hhayi ngenswazi ngengodo ngengotho bebabulala
Studio 7 salibonani zihlobo ezinhle ezithandekayo bantu bakankulunkulu ngiyalibingelela lonke nje zihlobo labangane yimi uzikode ngilapha kwelasebotswana ngingabala elinye iphepha lapha izolo lapha ade lisithi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has identified the Zimbabwe National Road Administration ZINARA Vehicle Inspection Department VID and ZRP as the most corrupt state departments. They pocketed at least not less than 200 USA a day. Studio 7 asimanga iphephalele ndibone lapha izolo kwenzakala kimi mina zikode ngatshayisana layo mina i-roadblock 10 kilometers to Plumtree eyama-VID ngize ngithi amapholisa angcono i-VID leli lashuphana lami lifuna i-20 USA ngenxa ye-indicator anjele ukuthi iyatshaya kodwa ibuyicitshe labo abantu ba-corrupt undodalwana ukorrupt ngiyamazi ngamqamba lokumqamba nomnyama oqathole intama enkala kathe ngangendle
labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abakhokheli bamazwe ase-Afrika sebekhuthaze ohulumende babo ukuthi bafake imali eningi kungatsha zempilakahle ukuze benelise ukulwisana lemikhuhlane efana le-COVID-19. Umsakazo munye uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping babe lomhlangano besebenzisa inkundla zabo mabonakude izolo. Umhlangano lo uza ngesikhathi kudlondlobala ukungezwani phakathi kwamazwe ababili lava lamazwe asentshonalanga. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethekelele esigabeni seKentucky ukuyazibonela umonakalo odalwe isiphepho kulumango kanye lakwezinye izabelo eziyisithupha. UBiden ubhode emadolobheni atshiyeneyo eKentucky ehlangana labantu abadilikelwe izindlu kanye lababhujelwe izihlobo labangane kulumonakalo. Isiphepho lesi sibulale abantu abedlula amachumi ayisikhombisa lane 74 eKentucky, njalo sibulale abedlula ichumi lasithupha ezabelweni ezigoqela iMississippi, iMissouri, Illinois kanye leTennessee. UBiden uthembise abantu laba ukuthi bazathola uncedo lokwakha kakutsha kuhulumende wakhe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai, yena ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Into eqakathekileyo uma ngumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana abasilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky kuqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, le government elizwe.
Ekhona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone umnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods, abalahlekelwe imuli. It's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi iFEMA siyakwazi ukuthi iyiwe hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation badingelwe indawo zokuhlala for the meantime, because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyiwinter, and i-construction eziningi will have to take place spring le summer. But kathesi I think uncedo is accommodation, school districts abantwana, jobs for abantu ababe move from one place to the other, because siyakwazi ukuthi sometimes they might need to move out of state to get accommodation, schools for their children, lemisebenzi eminingi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokho ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abanengi kanje ngosuku. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli be-ZANU-PF kobulawayo izolo. Kodwa abe-ZANU-PF bayakulandula lokhu. Abahlali belokishi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.